umgubho uhambe kahle kakhulu abantu bebebaningi and abantu bebekhanya bethabile kakhulu bekholisa okwamasiko abo kube labantwana labadala abasinayo abahlabelayo begida bekukuhle kakhulu ngoba ingani usukhulile umgubho okwedlulane kweminyaka emlutshwana edlulele kodwa kwenzakale into ekhulunywe ngunyati imbali yakhe ayikhulumileyo eningi yakhona ibingaqondanga njalo ekhuluma into yakokhumalo yena engasuka kokhumalo izindula zihlezi khonapho wabika ukuthi abakokhumalo sebethole umntwana kodwa abakokhumalo akhuluma ngabo ayisibo bendlu kalodengula lanxa umntwana lo wamqambileyo ezalwa endlini kalodengula kodwa kakhithwanga ngabesende khithwanga yilabo alapho azalwa khona ukhitshwe ngokhumalo yebo singokhumalo sonke kodwa labo khumalo abayibamamqambileyo ayisibo abazalwa endlini kalodengula indlu kalodengula ibisebenza njalo yona isitholile umntwana ofanele ukuthi athathe ubukhosi kalodengula izakwazisa izinduna zizakwazisa abantu
siyabona ukubana kusasa kuthiwa kuzagcotshwa ukhumalo ozaba yinkosi ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokho
le indaba yakusasa kakhumalo thuma thina abendlu kalodengula hhayi ethi imlomo ivalekile asisakhulumi ngakho njalo asikwazi ukuthi kulungise ngandlela bani thina sakunanzelela ukuthi hhayi bo lokhu kukhanya ngani kuhambelana lezompolitics thina ayisiwo ama-politicians senza izinto zesintu ngakho imlomo yethu ivalekile ukuthi sikhulume ngento ekhanya igcine upolitics